sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 30 kulwezi 2018 usithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ikhomishini ebicubungula udlakela olwenzakala eHarare ithi izaqhubeza iripoti le kumongameli Mnangagwa kusasa, abanye besithi iphangise kakhulu.
Kungumongameli samqhubela kusasa njengekhomishini, yena-ke njengomkhokheli welizwe onguye othetha ikhomishini nguye osozakhetha ukuthi amahlalo zisebenza kwasisanini, njengoba wavele wathembisa ukuthi nasoze enze lokho okusenza amakomishini akudala okokuthi ayehla ngethula ingwalo bese sifakwa ekhabothini.
Ukusilela kwamafutha ezimota elizweni sekufike kusibanga esibi.
Uminisita wezemali ukhulumile uprofesa Mthulu ukuthi baphuze ukubhadala amasupplier okuzayenza ukuthi la masupplier aphuzile ukurelease ifiweni ukuthi ibe khona kumarket yadiyani. So kushota iyashota fetiweni.
Amapholisa ancitsha imvumo omunye ozithi inkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo. Namhla e-Studio 7 ilomhlangano kobulawayo lapho kuxoxiswana khona ngodaba lombuso wezabelo oyi-devolution. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Ikhomishini ekhokhelwa ngumnumzana Khalema Mohlante ebidingisisa ngokwenzakala mhlaka 1 kuNtulikazi lonyaka kulandela udlakela olwaqhamuka ngemva kokhetho lokudinga umongameli ithi isigqibile lolu hlelo njalo isidindisile izingwalo ezimomethe okwatholakala kulolu cwaningo eziza kwethulela umongameli Mnangagwa kusasa. Isikhulumeli salikhomishini umnumzana John Masuku uthi isifinqo salolu gwalo isamari isinikezwe umongameli Mnangagwa izolo, kodwa ingwalo ezigcweleyo ziqoqwa namuhla. Lanxa ikhomishini le ibiphiwe inyanga ezintathu ukuqhuba lolu hlelo, yona ithethe ezimbili lengxenye kuphela. Kuphume ubufakazi obuchiyeneyo phambi kwale ikhomishini ebone iziphathamandla zikahulumende kanye lezamabandla achiyeneyo zisethetha namlando ngokuthi onguye owabangela udlakela njalo wabulala abantu mbani. Kwadutshulwa abayisithupha, kwalimala abambalwa, kutshengiselwa kusolwa indlela impumela yokhetho eyayisethulwa ngayo inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission. Asizweni ingxoxo lomnumzana Masuku ngokugcweleyo.
Isiqephu salolu gwalo sethulelwe kumongameli izolo okuthiwa yi-executive summary etshengisa ukuthi kwini okwatholakalayo lokuthi i-commission ibona ukuthi kwini okungenzakala. Isikhuluma kanje kuyalungiswa ukwenzela ukuthi kusiwe kulabo abadinda bakahulumende, kodwa ukuthi kuvezwe sobala kumahlabezulu wonke eZimbabwe kuyabe sekuvela kumongameli, ngoba le-commission yakhethwa ngumongameli ukuthi iyecubungula ilethe lokhu ekuzuzayo lokhu ekutholayo. Abesesitsho ukuthi i-commission leyana engayikhethayo yenza umsebenzi nanku eyakutholayo.
Iningi lithi i-commission iphangise kakhulu ukugqiba lolu hlelo.
Angasikhuluma ngesikhathi ababesitholile sekusele nje amaviki amabili kuphela, kambe singathi kuphangisiwe ngoba kumele ukuthi ngabe kuphethwe kumhlaka 19 uDisemba uqalisa kusasa. Ikomiti ibisebenza ebusuku lemini nakwezinye isuku lapho bekungahlanganwa khona, bona bebesebenza ukuze kuye kusa. Ngakho-ke kuyafanana lomuntu oloba umhloliso wezamanitsheni uyabungiwamahola amabili kodwa awuqede ngihola elilodwa lengxenye apase.
Abafakazi bokugcina-ke ikhomishini itholile isikhathi eseneleyo ukuthi iqathanise abakukhulumayo lalokho okunye kwakhulunywa.
Ye, iwutholile abafakazi abaningi, yakwazi ukuthi bebeselula inkulumo zabo. Ikomishini ikulalela konke lokhu kodwa idinga umcijo ukuthi kuyini okwenzakalayo njalo kwenziwa ngubani.
Bekulula yini ukuthi bebonisise ukuthi kwenzakalani njengoba sibonile ukuthi abantu bebenika ubufakazi obuchiyene kakhulu.
Bazingiyitshiye emisebenzini yonale ukwazi ukuthi ngabantu abasuka kuhlangothi ezijiyeneyo kanye lezinye izisebenzi ezingaziwayo abasebenza nazo kodwa ezizingitshi ekuloveni ingwalo ezinje. Ngakho ke lokudilisisa khona ukuyabuza labo attorney general ukuthi kuyini okumele kwenziwe phansi komthetho othile phansi kwesekelo sombuso, konke lokhu yibunethi obenza ukuthi ikomishini idinge ukuthi iphume logwalo olulesisindo esihle, ugwalo oluhloniphekayo, ugwalo oluzakwemukelwa ngamahlaba ezulu wonke. Nanxa beza hlasela ikomishini ukuthi ayiphumisanga ugwalo oluhle, kodwa bona ngokubona kwabo bakubona sekuyisikhathi sokuthi balwethule. Yena-ke njengomkhokheli welizwe onguye wakhetha ikomishini nguye osozakhetha ukuthi amahlaba ezulu uzakwazisa nini, njengoba wavele wathembisa ukuthi nasoze enze lokho okusenziwa amakomishini akudala okokuthi ayesangethula ingwalo bese sifakwa ekhabothini.
Lo mnumzana John Masuku isikhulumeli sekhomishini ekhokhelwa ngumnumzana Khalema Mohlante edingisisa ngodlakela olwaqhamuka ngemva kokhetho. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe libizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Ukusilela kwamafutha epetrol ledizili kubuya lusiba kubi elizweni njalo emadolobheni achiyeneyo agoqela eHarare lakwaBulawayo. Kutshone kule ndwendwe zemota emagalajini namuhla. Lokho kuza ngesikhathi intengo yamafutha ikhangelelwe ukukhuphuka ngemali ephakathi kwe 60 cents le 7 cents kusasa. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wazise ngaleli nyathelo kunsukwana ezedluleyo esithi amafutha ezimota achiphe kakhulu eZimbabwe nxa kuqathaniswa lakwamanye amazwe. Ingcwethi kwezenotho zithi ukuqansa kwintengo yamafutha lokhu kuzabangela ukuthi intengo yempahla zonke layo ikhuphuke elizweni, okuzabangela njalo ubunzima ebantwini abavele besidla imbuya ngoluthi. Eyinye yengcwethi lezi umnumzana Reggie Shoko uthi kuyadanisa ukuthi ukusilela kwamafutha lo kukhwela kwentengo yawo kuza ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lapho amafutha adingakala khona kakhulu.
Umumo wafutha laba amagaraji kukhanya kula ma-queue kukhanya ngani bamamafuweli bebenakho ukuthi bebezitshelta basozithengise le fuel abalayo bazakuba lakho ukuthi beyithengise isikhwelile. Ngabakhumbula ukuthi midnight namuhla ifuel izakhwela I think nge-6 cents i-diesel 7 cents ifuel. So laba I think bebefuna ukucapitalize labo ngefuel kurokokumane abalako ukuthi benze imali.
Okwamanje ipetrolo ibiza malini njalo nxa isikhwelile iyabi ngaphi?
Samakamata Manning attends at $1.43 to $1.44
imbangela emqoka bekuyikuthi abamagalaji bayigcinile bemelele ukukhwela kwentengo.
Ungakhangelisisa ayisikho kunokuthi kumqoka ukuthi bebeyigcinele ukukhwela intengo. Intuthwana abalayo so labo bezama ukuthi benze imali ngencitshane ngakhala kubhizinesi ukuthi i-seven cents le-six cents liyana babezayenza for free ngoba bona basebenzisa all stock ukuyithola bengawoti nge-price entsha. So ukhangele ukuthi umuntu wegaraji ayabe khangele ukuthi ayenza engcosana naleyo engamdonsa yekhathana kodwa ifuel liyashoda njengoba uthini ngaphambilini ukuthi uminista wezemali ukhulumile uprofesa Mthuli ukuthi baphuze ukubhadala amasupplier okuzayenza ukuthi la masupplier aphuzile ukurelease ifuel ukuthi ibe khona kumakethe yande. So ushoda iyashoda vele ifuel kodwa singakwazi ukuthi phela ukwenza khona ukushoda kwenza ukuthi abantu esithi ngesithiwa iwater. So ukuthi kunormalize kuzathatha isikhathi njengakhona kanti bezokwenzakela futhi anto ezibe le-confidence ukuthi ifuel isikwanise kuzayenza ukuthi ihulumente esenze imali eningi kakhulu nxa ethenga ifuel ngoba kwenza ithanti engayo azengelayo eJerusalem sizayithola kodwa nxa ukhangele vele kuzahluba ngoba yekhefini lechristmas futhi akuba nedemand ekulu kwindaba zesiyori ngoba bantu balakuhamba emakhefini kumaholide lapho emakhaya nabaya endaweni zokuzithokoza kodwa singakhangelanga njalo khonapho ukhwela kwesiyori lokho okwenzakalayo kuthi kubana yonke into nje izavuka ikhwelile ngoba isiyori lingena kuyo yonke into ethengiswayo
ubona kusiba nganeno mpela sesikuliphi izinga
kuzathatha isikhathi size into zilungelezi ngoba ukuze ukunanzelela ukubana into eyenza kushote amafutha lokhu yikubana kushota nangowayo le engaphandle kwelizwe yameli eyiyothenga amafutha so ungananzelela le uthi zithola kanti kuyavuzela athi fele zinto esizithengisayo phandle kwamanye amazwe kwenzela ukubana siyitole le mali i-foreign currency njengalokhu sinje thina singumkhonomi odlayo kakhulu ongasebenziyo uletha izinto zaphandle esithi kwi-exporter so kuzathatha isikhathi eside into zonke lezo zifuna i-foreign currency ukustabilize so ayisikho ukuthi kungavuka sokulungile kusasa or phambi kwakusasa kuzathatha isikhathi
Lo ngumnumzana Reggie Shoko ingcwethi kwezenotho ubekhuluma lo ntongameli inkomo we-Studio 7 ekobulawayo. Amapolisa akobulawayo abikwa ethe awasoze aphe imvumo abesigodlo senye yenkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo ukuthi yenze umcimbi enkundleni ye-White City Stadium ngeviki ezayo. Amapolisa aphe izizathu ezimbalwa ezigoqela ukuthi ubukhosi abukho kusisekelo sombuso welizwe lomkhuhlane we-cholera lezinye izizathu. Ukuze sizwe kunenga lolu daba, sixoxele isikhulumeli sikamnumzana Khumalo, umnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Impela ube kumele ukuthi sibe lo mcimbi owenkosi mhla ka 8 December ne-weekend ezayo. Yikho ke salandela lo mthetho weZimbabwe ukuthi sazise amapolisa ukuthi khona sizabe sivuthene ngesabatha leyanelandelayo kungumcimbi wenkosi okugqokisa inkosi zembatho zayo. Ikho ke amapolisa asethe khona wona hayi akungeke kuphumelele lokho babeka izizathu zabo emveni kokubana sihlangene kubuye abantu abavela kwa-DA kwabuya abantu kade bebathi bona izakhamizi engabathi mina abameli izakhamizi ama-residents kwabuya wonke ama-security agents ayekhona emhlanganweni lo labe council kobulawayo ngikho ke bathi bona hayi kungaba nzima kakhulu ukuthi khona umhlangano wethu lo uphumelele ngezizathu abazibekileyo abathi bona bona e-White City Stadium laphana kwaba lo msindo njengobana labona umongameli kwaba le bhombe labakhona kwaphosa kwalimala abantu yikho ke bathi sizathu ezinjengaleso kukhanya kuba nzima ukuthi khona basivumele ukuthi khona siyenzele umhlangano esinye isizathu abasibekileyo ngesokuthi njengoba nathi sisiya kukhisimusi sivala lezikolo amapolisa azabe nomsebenzi omnene kakhulu bazobeka esinye isizathu esokuthi khona le nto eliyenzayo manje njengoba ningekho esisekeleni sombuso welizwe kuba nzima ke ukuthi khona bathi le into iqhubekele phambili.
Kahle kahle injongo yomhlangano le ubungwane.
Injongo enkulu eyalo umbuthano uwe okwakuqala kube kuyikuthi inkosi ilezembatho zayo. Akade kumele ukuthi khona izigqokiswe. Ngithemba ungakhumbula la ukuthi laba amajeji labo bagqokisana izembatho zabo. Kanti ke lakithi ngapha emasikweni lakho futhi sithi nxa ugqoka izembatho zethu kuba lo mcimbi abantu bajabule. Pho ke lo umcimbi okuyiwona wokugqokisa inkosi yethu umzilikazi wesibili uStanley Raphael Khumalo ukuthi simgqokise thina njengabantu. Simamukela
thina njengabantu. Lo ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda isikhulumeli somunye wenkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo ubekhuluma icingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekobulawayo.
Okay. Lalele kwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave, short wave 4930-6065-15460 lagu 13860 kilohertz.
Namhla iStudio 7 ilo mhlangano kobulawayo lapho okuxoxiswana khona ngodaba lombuso wezabelo ole devolution. Silentathele izindaba yethu Anastasia Ndlovu osemhlanganweni lo. Siyakwamukela kuhlelo Anastasia.
Ngiyabonga mamhlanga.
Yebo, kwenzakalani namhla ngokobulawayo khona ngapho?
Namhlanje ubulawayo ebethe gwaqa e-Rainbow Hotel lapho okube nabahlali bakobulawayo abadlula phose ikhulu abahlafune udaba lokuvuselelwa kwamankampani akobulawayo kanye lombuso wezabelo. Abantu bathi umbuso wezabelo bawulindele ngamehlo abomvu, njalo lokuvulwa kwamankampani akobulawayo lakho bakulindele ngamehlo abomvu njengokuba kwathenjiswa ngesikhathi kusenziwa ukhetho. Okusuka kukhathaze abantu yikuba umbuso wezabelo lo uzasebenza kanjani, kodwa omunye wenkokheli ezisedalela ePhalamende zitshele uZulu ukuba uhulumende ngaphansi komphathintambo obona ngezemithetho yelizwe sebeqalile ukuba bahlole bahlale phansi babhale mayelana nalo umthetho ozahola i-devolution of power uthi susiza ebantwini bekhulumisane loZulu, kodwa uZulu uthi hatshi yena wakuvele wakhuluma kubhalwa isisekelo sombuso ukuba ufunani akulandelwe khonoko.
Ye, kodwa abantu bakwamukele njani konke lokho bekukhulunywa, bazwakalebe kubanceda yini?
Abantu kukhanya kuyabanceda, njalo bathi ngabe kuyenzeka, ngabe kuvele sokuqaliwe ukuba isigaba lesigaba sonke seZimbabwe sihlale phansi sitsho ukuba sona sifuna ukuthi sizibuse kanjani, hathi ukuba kusukele kuhulumende, ngoba kungasukela kuhulumende nguye osezabe baphawulela ukuba ufuna abuse njani, kukanti umbuso wezabelo kumele usukele phansi usiya phezulu. Bekhonona njalo lezimali lezi ezisuka ezabelweni zisiya uhulumende, bethi uma seziphenduka ziphenduka seziyimali encane evele ingathuthukisi ngisho isigaba.
Ye, okokugcina uthebe kule nkokheli zedalela ePhalamende enyeke yakhuluma, yiziphi njalo ezinye iziphathamandla ebezikhona njalo kuyini ezikukhulumile?
Watson, lo msekeli kameya wedolobho lakobulawayo ubaba uKhambarami, lesikhulumeli sebandla lezaphu uIphithile Maphosa, lengithi yezomnotho esebenza eNAS uNqobizi Dadube.
Ye, konke abakukhulumileyo kuyini okumqoka ongathi bakukhulumile njalo ongakukhulumanga kuqala?
Engakukhulumanga kuqala abathe kumqoka kakhulu yikuba i-devolution of power kumele icace, hathi ukuthi uhulumende na ayikhokhele, ngoba uhulumende engayikhokhela izakwenza ukuba isigodlo seHarare siqhubeke silokhe sinotha ukudlula ezinye izigaba. Bakhuluma kakhulu ngelupane esike sahamba khona sawuba lomhlangano ukuba uhulumende uthi ilupane lidolobho, kodwa okuselupane kuzwisa usizi, akula migwaqo, akula zibhedlela, amahofisi lawo wacaci, izakhamizi zakhona lezibhekane nodubo lwamanzi lamagesi. Okusuka kuphazamise uZulu ukuthi uhulumende uzathi ukhuluma nge-devolution of power kanjani, uzabela kanjani lezo zigaba ezivele zisazakala ukuba ziphansi kakhulu. Ngabe mhlawumbe nxa sokuyikuthi kwabiwa imali lezo zigaba ezingathuthukanga ezisobala phambi kwamehlo kaZulu ziphiwe imali ethe thuthu ingafanani lalenye ephiwa ezinye izigaba.
Yebo ke, siyabonga kakhulu ukuxoxa lawe kuhlelo Anastasia.
Ngiyabonga mamhlanga.
Loke intatheli sindaba eStudio 7 uAnastasia Ndlovu ke esixoxela ngomhlangano kobulawayo lapho obekukhulunyiswana ngodaba lombuso wezabelo i-devolution lokunye. Lina kwa shawo shelo le Studio 7 Live Talk la mushango 8 kusiya ku 9 ntambama lamhlanje siyabe sihlaziya umumo oselizweni ikakhulu ukusilela kwamafutha ezimota. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe namafitshane. Iziphathamandla zakwele Russia zithi uMongameli Putin uza kuba nomhlangano wemzuzu emlutshwana ngasese komhlangano we-G20 wenzelwa kwele Argentina. Ngemva kweminyaka eminingi bephila bengelamaphepha, iziphepheli zeSenegal ezihlala kwele Guinea-Bissau sezize zaphiwa izithupha. Abanye bale minyaka elitshumi behlala kulelo lizwe ngemva kokubaleka kwele Senegal esigabeni seCasamance. Izifuyo zezakhamizi zesigabeni seMandebeleni sezibhalile ukucuba njalo zibhekane lendlala kulandela ukuphuza kokuqala kokuna kwezulu lanxa nje abalimi sebethole inhlanyelo. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekhonale eLupane.
Isakhamuzi seLupane njalo engukhansila wemachia ku ward 15 eLupane umnumzana June Mpofu uthi sebephiwe inhlanyelo njalo bafundiswa ngokulima ngamanzi ezulu loba emalutshwane.
Ya kathesi ke njengabantu abasebekhangelela ukuthi balime ezulu seliqalile bakhona asebamukelisiwe okulimisa bencedwa zinhlanganiso ezisincedayo ezinje ngapolisi obo World Vision bathi nxa bebuya bengena ezigabeni ezabelweni sihamba silabo bayasixhasa bencedisa izakhamizi ngokuzihlomisa ngokomoya omkhathi ukuthi umoya omkhathi lo khona ukhangelela ukuthi siza kuba lezulu elilutshwane. Ngokunjalo bakhuthaza izakhamizi ukuthi balime izilimo ezinjengabonyawuthi amabele okungadinga amanzi amaningi ukuthi lanxa izulu lingaba lelutshwane kodwa bakwanise ukuthi bavune.
Umlimi wenkomo umnumzana Matthew Sibanda uthi inkomo seziqalile ukucuba ikakhulu ezimithiyo zisindwa ngamathole njalo lokudla kwezifuyo okuthengiswayo sekudula.
Ezifuyeni kumi ngesimo esibi kakhulu, izakhamizi konke nje lama-farmers sebephelelwe izifuyo. Izifuyo ziyacuba, izulu liphuzile ukuna lokho elingakani izulu lakatheza endaweni eziningi, lokho nje lihamba lisina qaqa. Kodwa ukukhona ukuthi inkomo zabantu sezicubile ngokuningi kakhulu ezimithiyo, ziyasindwa ngamathole bese zicuba zihluleke ukuvuka. And amafamazi konke labantu nje icommunity kayila mali yokuthi yenelise ukuthi ithenge stock feed. Stock feed zikhwele enye indlela esabekayo.
Umnumzana Mqhelisi Sibanda osuka eLupanda eLupane uthi izulu belingakaqalisi kodwa inhlanyelo sebeyitholisiwe loba nje abantu sebelima inhlanyelo zemakhaya.
Okay, izulu belingakaqalisi njike lafefeza nje kodwa ke okwenhlanyelo yelo yebo kambe abantu balawa ama tentages ona laba hola abanye nabanye then okwenzakalayo ukuthi vele abantu abaningi sebezilimele inhlanyelo zemakhaya zona lezi lanxa zingathengiswa kakhulu e-GNP kodwa kusho ukuthi sebesenza nje ukuthi benze ukwenza ukuthi inhlanyelo trade ngawo lawa mabele.
Unkosazana Juliette Sibanda isakhamuzi seShabula uthi inhlanyelo itholwe ngabanye yena kayitholanga.
Hayi, kuthole abancane abalutshwane abaningi abatholanga.
Umnumzana Celani Ncube uthi inhlanyelo ifikile kwabanye loba nje izulu seliphuzile ngoba ngalesi sikhathi bayabe sebelimile.
Kanti isizulu lenhlanyelo sisiko zindawo inhlanyelo ifikile yena leholiswa abantu kodwa izulu alikani kahle emasimini okutshengisa ukuthi lo nyaka liphuzile emnyakeni kanxa utshalisa isikhathi nje sesiqalisile ukuthi.
Unkosikazi Grace Ngwenya uthi abakafaki inhlanyelo phansi njalo le nhlanyelo kazange ayithole.
Hayi, umuntu ukhanya kulobuhlungu sibili ngoba kasikaqasile lokufaka inhlanyelo phansi njalo le nhlanyelo kasizitholanga.
Ababona ngezomumo womkhathi sebethembise ukuba izulu liza kuna ngemfanelo loba nje ezinye indawo seliqalile. Ngimela iStudio 7 ngiselupane ngingu Anastasia Ndlovu.
Uhlelo Woza Friday intathele izindaba yethu eswachisa spanda uxoxa lomculi wengoma zamaskandi umthabi sigumbo owazakala ngokuthi ngugomane ekwele South Africa.
Akujwayelekanga ukuba nabahlabeleli abaningi abadabuka etsholotsho. Abantu abaningi bazi umuyike ofana nadube isikholo sejwane kulezi nsuku kulo zinja ziyamluma. Ukanti-ke namhlanje-ke sikhona ngale tsholotsho lejahalalo esakhulayo okwamanje licathula lise-South Africa.
Obingelela umthabi sigumbo umfana oqhamuka lele tsholotsho umfana nje okhule ngenhlonipho okhulele usemakhaya wafunda khona emakhaya umfana nenhlonipho enkulu kakhulu lapha emculweni ngibizwa ngelikangomane ukuthi ngomane mhlawumbe abantu bengadideka ukuthi ngomane isithakazelo sethu isitemo leso
umculo kangomane yena-ke ulamadlala adese wakhiphile njalo wamenza wangena kulezi-ke ezomculo umuntu amthanda kakhulu
asemabili ama-albhamu elakuqala lalithi uchungechunga laliqukethe nje ingoma ezimnandi impela ingoma ezilomlayezo ezakhayo wathi impela nje nawe uma ungazitholela lona cha uyabhema ukhona enesibili lithi lona kufa senzeni na naniyabona nje umhlaba ngathi uyashabalala abantu bafamisa namalanga umuntu wangithatha impela ngithi wangibeke emculweni ngathi ubaba ngoba ngisema ngikhula bengilalela nje ingoma zikabhekumuzi baba bengathenga amakhasethi hhayi ama-CD bekungakafiki isikhathi sama-CD bekwamakhasethi besilalela kakhulu nje amakhasethi kabhekumuzi
Ngomane yena ke ungomane usebenza labanye abantu kuphela ekukhipheni umculo omnandi kangaka kodwa ke kunesikhalazo
uma CD wami ngisebenzela umfowethu akithi ngalezi mbapho ngoyena impela nje ongisizayo kwezinye izinto i-CD kangomane abantu balamukela kakhulu futhi bayalithanda impela ngendlela nje abasapota ngakhona basapota impela nje kuya ngokuthi kusuke kushode inkampani or ngithi nje ukuqhashwa mhlawumbe nasemcimbini ekhokhelayo kuseseyimvela kancane mhlawumbe uma kungabuya nje iqine lapho hhayi ngingabona impela ubuhle kuyendlela abangamukela ngakho
bakulalele etsholotsho bakulalele ezimbabwe yonke ejikelele bakulalele ngasemzansi wengomane ulelizwi bani ofuna ulinikeza abantu abakulalele ngalesi sikhathi
ubathandi bomculo kangomane nabawuthengayo nabalaleli nje bakamasikandi nithi bafowethu alingapheli mandla ngokulalela umasikandi liqhubeke njalo nesichasa ukuze nathi siqhubeke njalo sizenzela zona into ezimnandi lezo angikabi naso isiponsa mhlawumbe angikabi naye ino manager kanje into ezifana nalezo into ezifana namankampani kusesenzima ukuthi ngifake ama-CD esitoro ngoba kwezitoro ezinye babuza iy'ndaba zamankampani into ezifana nalezo so kunzima ukuthi CD ulithole esitoro i-CD satholakala kungomane ney'nduna zakhe kusiyali
ungomane uyafisa ukuthi abantu bamthinte bakhulumisane naye ngokuthenga-ke umculo wakhe
o noma nje ngithi angiyishiye mina inamba inamba yami ithiyona 0844 311 74 ngitholakala lapho-ke nakuwhatsapp uyangithola nakufacebook mhlawumbe uma ngabe odinga ama-CD kangomane ngomane masikandi music uyakwazi ukungena kuleyo page mhlawumbe usithole lapho ndlulisibuwa kakhulu impela bafowethu bonke abathe basiza ngathi nangifikile livoyisi yami la kulo msakazo lo
luhlelo lwabantu uhlelo olujonge ukuthuthukisa abahlabeleli bakithi namhlanje kulolu hlelo waza Friday besilo ngomane onamhlanje kwanele bakwethu
sibonge u-Ezra Chisa Spanda ubexoxa nomculi kamasikandi umthabisi Gumbo. seluqabala phake uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.